VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
masi zathi kube nama primary elections yonke indawo imali yakhona nani yabakhamba, kodwa uma sesikhangele okwedemokrasi akukho feli, ngoba abantu angeke sithi ukuthi amalida maye angahlala phansi kethe umuntu owani bakhulumela umuntu wonke ukhona kwenaleyo ndawo.
Icele le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi selisenelisa indlela zokuvumelana kwabasesigabeni ekuqhutshweni kokhetho lwama-primary.
Kuye wathola izizalwane zeZimbabwe eziningi ezibhijekileyo zabuya zazomvakatshela ukuzombona. Kwaba yinto enkulu kakhulu. Khonokho ngibona ukuthi kwenza umahluko phakathi kwakhe lezinye iziphathamandla zamanye amabandla kweZimbabwe ezifike.
Ingcwethi yesicubungula ezombusazi bezithi umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Chamisa uveze umahluko leyinye inkokheli yezombusazwe ngosekelo lwabeZimbabwe aluthole eNgilandi. Izikolo ziyavulwa kusasa, kodwa ababalisi bemba phansi besithi kabayi ezikolo bazaqalisa ukukhalala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abecelele MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa bathi sebengena kuhlandla lesibili lokudinga abazamela ibandla kukhetho oluzayo. Kusetshenziswa indlela yokuvumelana kwabasezigabeni ekuqhutshweni kokhetho lwama-primary elections. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo ocele le-MDCT leli, umnumzana Morgan Komichi, esethula isimo sokulungiselela ukhetho lwama-primaries ebandleni lakhe emhlanganweni lentathela izindaba e-Harvest House. Ukomiti uthi bedlula amakhulu amahlanu asebeveze isifiso sokuncintisa kukhetho lokumela izigaba elizweni.
The party wants to send its candidate selection process around.
Ibandla lizasebenzisa indlela yokuba abazancintisa bakhethwe bevelela kuZulu ngokusebenzisa indlela yokuvumelana phakathi kwabafisa ukuncintisa laba. Ama-primary elections azokwenziwa kuphela nxa bethe behluleka ukuvumelana.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi okwenziwa ngabe MDCT kuyafana xathu lokwenziwe ngabe ZANU PF.
Masi zathi kube nama primary elections yonke indawo imali yakhona nani yabakhamba, kodwa uma sesikhangele okwedemokrasi akukho feli, ngoba abantu angeke sithi ukuthi amalida maye angahlala phansi kethe umuntu owani bakhulumela umuntu wonke ukhona kwenaleyo ndawo. Indlela abafuna ukwenza ngayo iyabingekho democratic ngenxa yokuthi abantu kumele bezikhethele umuntu abawufunayo.
Lindlela esithathwa ngabe MDCT ugumbothi ngokunye okuvame ukuphazamisa ibandla kudala ukukhonona abanye bengasuthiseki ngenkokheli eyabe ikhethiwe kubenze bavote ngendlela engasoke isebenzele ibandla. Lanxa evumelana lodaba lokuba ukhetho lwenziwe sokube lenguquko abahlezi bekhala ngayo, ugumbothi akusoke kwasebenzela iMDCT. Bengafuna ukukhalala ungena kukhetho lapho esehlulekile ukuletha inguquko ohulumende weZANU PF. Lulakho ukuqhubeka ngoba emanengi amabandla aphikisayo angavuma ukungena kilo. Abe-MDCT bathi bazokwanelisa ukuthola abazancintisa kizo zonke izikhundla njengoba bebanengi abaveze isifiso sokufuna ukuncintisa kukhetho oluzayo bethole inani elikhulu labafuna ukwenze lokho. Babikwa besedlula inkulungwane ezintathu abethule ingwalo zabo zokufisa ukuncintisa kukhetho. Abafisa ukuncintisa kwelwabamela uZulu kumanisipala babikwa befike phose inkulungwane ezintathu, kuthi abafika phose amakhulu amabili kungabafuna ukuncintisa kukhetho lwama-senators. Isilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini salezi zikhundla kuzokuba ngezincintiswa ngabasakhulayo. Zikhona njalo ezizoncintiswa ngabesifazane, kuthi ezinye kungezizoncintiswa ngabagogekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavisi Gama.
Kusenjalo umkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa onguye njalo ozamela umanyano we-MDC Alliance kukhetho oluzayo. Lamuhla uhlangene leziphathamandla zikahulumende weNgilandi eLondon kulelo lizwe bekhulumisana ngokhetho lokunye okuchiyeneyo. UChamisa uhamba lezinye iziphathamandla ze-Alliance ezibalisa umnumzana Tendai Biti lomnumzana David Coulthard. Izolo uChamisa labanye bakhe babe lomhlangano lamalunga e-MDC lozulu weZimbabwe njikelele eBedford. Ntambama lamuhla uza kwethula amazwi aphathelane lokhetho kanye lezombusazwe eZimbabwe e-Oxford University. Kusasa ukhangelelwe ukuqhubeka ihlangana leziphathamandla zaseBhilithani labo somabhizimusi. Ukuhlaziya uhambo lukamnumzana Chamisa lolo, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda. Aqale ngokumbuza ukuthi kuyini aza kuthola umnumzana Chamisa labanye bakhe kulolu hambo.
Ingatsha zebandla lakhe zingapha besikhanya zingani seselokukhonona zingakazwisisi ukuthi umbuso uthethe ngaliphi. Mbone ngani usebuye lapha walungisisa khonokho. Njalo lumsize kakhulu ngoba umhlangano lwawenza izolo usuke wathola izizalwane zeZimbabwe eziningi eziphijekileyo zabuya zazomvakatshela ukuzombona. Kwaba yinto enkulu kakhulu. Khonokho ngibona ukuthi kwenza umahluko phakathi kwakhe lezinye iziphathamandla zamanye amabandla kwele Zimbabwe ezifike kwele Britain zehlule ukwenza okufanayo ukuthi zivize uZulu waseZimbabwe zifake ndawonye ezikhulumisane laye. Siyazi ukuthi unkosikazi Mjuru wabuya zangenza okufanayo, umphathi Ntambo wenze ukudlelana namanye amazwe, uGeneral Sibusiso laye ufikile wathwakala nje semahofisini amakhulu kazange aphuma angene emphakathini akhulumele abantu ngendlela uChamisa ayenze ngayizolo.
I-MDC Alliance ingaba njalo idinga imali yokuyixhasa kunhlelo zayo zokhetho. I-ZANU-PF layo ibikwa ithola imali evela phandle kwelizwe lanxa kulomthetho oyenqabela ukwamukelwa kwemali evela phandle kwelizwe ngamabandla ezombusazwe. Ubona bekhona yini abakhona ngapho abazayixhasa i-alliance ngemali?
Imithetho yokwalisa ukuthi amabandla athole imali evela ngaphandle kagcinanga kangawo kwele Zimbabwe njalo kayilandelwa. Ngokwazi kwami awukaze lowo mthetho usetshenziswe ukugcoba umuntu loyedwa nje icala. Ngibona njalo ukuthi lanxa kunjalo nje izimali ezingathunyelwa kwele Zimbabwe zivela kuleli zile ndlela ezilula kakhulu ezokuthunyezwa ngazo nxa ukuthi umthetho lo siqiniswa, efana lokuthi zingangena ngicele lokuthi ziyabe zivela kungatsha zebandla lakuChamisa esifana logatsha lwe-United Kingdom le-Ireland. Ngaleyo ndlela iyabe imali ekhanya iphuma kumaZimbabwean. Leyo mali kayivimbelwanga yilo mthetho othi izimali ezisuka kwamanye amazwe ekazivunyelwa, ngoba le mali iyabe ingasuka kwamanye amazwe, iyabe isuka kuzizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezembusazwe sixoxelaye ekwele Bhilithani. Izikolo ziyavulwa kusasa kodwa ababalisi bemba phansi besithi kabayi ezikolo njalo bazaqalisa ukukhalala umsebenzi. Abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo babonakale bebagadisa amabhasi besiya kulezo zikolo besithi ababalisi bathembise ukuthi bazabe bekhona. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association, umnumzana Sifiso Ndlovu, uthi balokhe bephakathi kokuxoxisana lohulumende, ngakho ke ababalisi akumelanga besabe ukukhalala umsebenzi ngoba kulilungelo labo.
Ukukhalala umsebenzi ngababalisi abaqoqeke ngaphansi kweqembu elizwezansi iZimbabwe Teachers Association uqhubekela phambili. Okwamanje ngikhuluma nje ababalisi baphethe bayendlalela ukuba bakhalele umsebenzi bengabuyeli emuva, kunganani lokuthi kukhona uphuma emaphephandabeni okutshengisa ukuthi ikhono labo lizakwenyuswa.
Laloba kunjalo abazali bakobulawayo abalabantwana abafunda behlala ezikolo zama boarding babahambisile ezikolo. Omunye walaba bazali unkosikazi Constance Nyoni uthi nxa ababalisi bengasoze baye ezikolo abantwana ababhala imihloliso lonyaka bazathwala nzima.
Nxa kukuthi amatisha angasoze aphumelele kubuhlungu ngenxa yezimali esizithwala nzima sibhadalela abantwana. Abaningi bayabhala o-form 4 so babe befuna otisha laba babe khona so sebesifisa ukuthi ngabe inkulumo zabo ziyaphusha masinyo otisha bangastrike abantwana bayefunda.
Omunye njalo umzali umnumzana Ngqobizitha Nyoni uthe ababalisi besikolo sabantu bakhe bathembise ukuthi bazabe bekhona esikolo.
Zokugadisa abantu abamababili abayidombodema hayi amatitsha lawo mayithaza ukustrike kodwa bathembise baye bekhona.
Unkosikazi Nkosinesi Sadube uthe bayaqinisela bebahambisa ezikolo abantwana ngenxa yokwesaba ukuthi mhlawumbe bengahlala bazasalela emuva ezifundweni.
Ziyavulwa sibili izikolo abantwana siyabahambisa ngoba kulanto esingayenza kumele baye esikolo. Ukumhlalisa lakho akuncedi umntwana kumele afunde. Njoba sokule new curriculum leyo kunzima sibili kakhulu ukuthi umntwana angaye esikolo ngoba uyabe sesalele kakhulu emuva.
Abantwana abafunda behlala ngekhaya bavula kusasa kodwa uhulumende wethule umbiko esazisa ababalisi ukuthi bengakhalali umsebenzi. Omongi baxotshwa umsebenzi inyanga edluleyo ngemva kokukhalala umsebenzi bagcina bethiwa badinge umsebenzi wabo kakutsha nxa befuna ukuphenduka emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngokusenjalo ababalisi elizweni jikelele babikwa behluleke ukuzwisisana lohulumende kudaba lwabo lokwengezelelwa iholo ngakho ke bathi abasoze baye emsebenzini lapho isikolo zivulwa kusasa nxa bengakavumelani lomqhatshi ngendingeko zabo. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Abameli bababalisi bahlanganele iziphathamandla zikahulumende eHarare emizameni yokukhulumisana ngezikhalazo zabo kodwa ukhanya bengavumelananga ngesilinganiso esifunwa nguhulumende. Omela inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATOZ umnumzana Pride Mkono uthi uhulumende yena wenelise ukwengezela iholo ngesilinganiso esilitshumi ekhulwini 10% kanye lezindlu kuhlelo lwe-command housing kodwa bona bakwalile.
Uphe amateacher i-offer ye-10% salary increment ukuthi umholo wabo ungezele nge-10% njalo usuke wathi yena ufuna ukungezelela i-rural allowance ingene ku-10% njalo wabesisithi wonke ama-civil servants kakhulu ama-teachers afakwa ku-command housing scheme. Wonke lokho ama-teacher akwalile ngoba isikho vele bona abehluphana nguhulumende behluphana le ndaba zokuthi bafuna 100% salary increment ihambelana ye-inflation esibonayo.
Ababalisi sebelezinyanga begxokisana lohulumende ngodaba lolu lweholo kodwa kusobala ukuthi akula kuvumelana okukhona. Seke bebatshengisela eHarare baphinda bama lapho ngesikhathi bekhalala umsebenzi lalapho bexotshiwe umsebenzi. Umsekeli kamongameli welizwe uretired General Constantino Chiwenga, isikhulumeli se-Community Development Initiatives in Zimbabwe umnumzana Leopold Mnende uthe uhulumende kumele ananzelele ukuthi ukuphuza akwenzayo ukuvumela ababalisi kuzaphamanisa imfundo yabantwana abangawonanga lutho.
Ukuphuza okwenza uhulumende ukulungisa udaba lolu olwe salary increment yamateacher kuphambanisa imfundo yabantwana. Uhulumende akaphangise ukukhuluma lababalisi bakhe sibone ukuthi imfundo yabantwana iyaphambili.
Uqhubeke ethi uhulumende kumele avumelane lababalisi kwabakufunayo ngoba kungasifihli ukuthi yibo abathola iholo eliphansi ukwedlula ababalisi bonke abasemazweni angezansi yezwekazi le-Afrika. Njalo izikolo abasebenza kizo zingela ngwalo zokufundisa okwenza umsebenzi wabo ube nzima ngamandla. Abongi bakhalele umsebenzi ngodaba lunye lweholo lokunakwa kwendawo zabo lokusebenzela bagcina bexotshwa umsebenzi ngenyanga edluleyo. Ngakho-ke iningi lihlalele evaleni ukuthi babone ukuthi uhulumende uzathatha nyathele bani kusasa nxa ababalisi bengela ukuya emsebenzini izikolo zivulwa njengokutsho kwabo. Imele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Uku live talk la mutla sixoxa ngokhetho lama primaries kubandla lezana uPF osoluphindiwe lakwamanye amabandla. Kulokulwisana okumangalisayo kwamalunga ebandla linye kubangwa ozalimela kukhetho lwelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla lesibolala kwele Lebanon elisekelwa ngele Iran likhanya likhokhela ekutholeni isikhundla kukhetho lokudinga amalunga idale lephalamende elizweni lelo linqoba elisekelwa ngamazwe angentshonalanga ele Future Movement. Ngobulewe abantu abangamachumi amane lanhlanu ngomgqibelo ekuqhamukeni kokulwisana phakathi kwabahlamuki abalisa esigabeni seKaduna kwele Nigeria ngemva kokuhlaselwa komuzi weGwaska. Abenhlanganiso yabelaphi bakwele Melika abe Operation of Hope kuliviki basesibhedlela sempilo Central Hospital lapho abeze ukuzohlinza abantu abalesimo sendebe ezidabukileyo kanye lesilakalaka. Umkhokheli weqola leli uDokotela Jennifer Mora uthi bazaphenduka njalo umnyaka ungapheli bezoqhuba umsebenzi munye ngoba eZimbabwe usizo labo liyadingeka bebaningi abantwana abazalwa belendebe ezidabukileyo. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Udokotela Mora uthi iqula lakhe libunjwa ngodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe emsebenzini abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazowuqhelisa ukuze bahlinze lakobulawayo ngoba bananzelela ukuba abantu bahamba umango omude besiya eHarare. Lonyaka baqalele ukuhlinza kobulawayo kuthi ke ngeviki ezayo baye eHarare. Umatronsi Busisi weFaith Ndlovu isikhulumeli sesibhedlela sempilo uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amachumi amahlanu kodwa kuzasizwa abangamachumi amane lasificwa mnemibili abenaphi laba bazasebenza kobulawayo okwensuku eziyisithupha kuphela.
Iviki leli silohlelo lwe-Operation of Hope lapho silabo dokotela labo mongikazi abavelela e-America ababuye ukuzonceda izigulane ezizelwe zilendebe eziqhezukileyo esikuthi cleft lip le-cleft palate yikho abazo-operator.
Uqhubeke ethi lumsebenzi mkhulu njalo ubiza imali eningi okwenza abantu bekhanywe imali ekuzelaphiseni. Ngakho ke lonyaka abe Operation of Hope bengeze amalanga okusebenza ukuhlinza abalalesi simo sendebe.
This time bayengezile isikhathi sokuthi baoperate izigulane ngendaba zokuthi bebebona ubuningi babantu ababakhona. Isikhathi sonke lesikade bebuya befike be-operate izigulane for 5 days. But kathesi babuye baza-operate okwe-6 days. Sikhangelele ukuthi ngelanga ku-operate abantu abafika abangu-8.
Unkosazana Simangaliso Ndebele uze lo mntanakhe uThinothenda Shumba ohlinzwe indebe yomlomo izolo.
Umntanami watsha ama-lips akhe asedonsekela ngaphandle ubengasekhanya isilevu sokuhlangene lama-lips. So izolo bam-attendile bamhamba ku-operation.
Uhulumende weZimbabwe encedisana lenkampani yamanamnede eye-Shwepps kunye le-Rotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso ye-Operation of Hope isike yaqhuba lumsebenzi emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye ase-Asia. Linhlanganiso ibunjwa ngodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo ukwenza lumsebenzi kungelambadalo bayazihlawulela indleko zokuhamba lokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola emelika kuhlangene lemithi. UDokotela Mora uthi phakathi kwabantwana abangamakhulu ayisifica munemibili lamachumi amahlanu abazalwa eZimbabwe ngelanga, oyedwa uzalwa elendebe kumbe isilakalaka esidabukileyo. Ethi abantwana abazalwa lalesi simo bakhula nzima, ikakhulu ekudleni ukudla kugcina kuphuma ngamakhala kubangela eminye imikhuhlane lokuhitshwa yikudla. UDokotela Mora uthi phezu kokuhlinza abantu bayafundisa odokotela labongi beZimbabwe ukuqhuba lumsebenzi. Lo ngumsebenzi owaqalwa nguyise uDokotela Joseph Clawson owabumba inhlanganiso okwamanje ubhoda lamazwe efundisa odokotela labongi ukuthi indebe lesilakalaka esidabukileyo sihlinzwa njani. Ngimele umsakazo weStudio 7 iseMpilo Central Hospital kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esayine isivumelwano ezimbalwa lomunye wakhe weQatar, umnumzana Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, lamuhla eDoha lapho anxuswe khona. Izivumelwano lezi zigoqela ezokuthuthukisa umnotho, ezokulima kanye lezokuthengiselana. Umongameli Mnangagwa uvakatshele lelo lizwe kwamalanga amathathu, njalo umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga nguye ophethe isikhundla sakhe elizweni. Ukhatshwe ngabaphathi ntambo bengatsha ezitshiyeneyo zikahulumende ezigoqela omnumzana Sibusiso Moyo, Parents Shiri, Patrick Chinamasa labanye. Ukuhlaziya ukuthi leZimbabwe lingatholani kulolu hambo, sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Nxa ehamba phele siyadinga amafutha, kodwa amafutha vele athengwa ngabantu abavele bele amakhampani abo bodwa. Angiboni kunganceda lutho ngoba vele iKhatha akula lutho olukhona ngaphandle kwamafutha. Ayiso industrial nation, sombona ngathi vele asuze kuncede lutho nje i-public relations le.
Kodwa-ke ubudlelwano kuphela-ke?
Ubudlelwano buqakathekile ngoba ama-Arabs bayathanda ukuvakatsha emazweni. Into nje singathi khona nxa bengabe bejabulela into abayinikwayo iZimbabwe. Kukhona o-Victoria Falls, o-Wange National Park. Kodwa singazi ukuthi vele njengomuntu ovele vele yokhu ehamba-hamba, asikazi sizi ukuthi kunento eqondakalayo ephumayo. Kodwa amazwe ama-Arab njengoba elamafutha belezimali okungadotshwadotshwe khonokho okungconywana.
Simbonile njalo ebhodabhoda kwamanye amazwe, ubona ingani khona kulo mthelela omuhle yini?
Into ekhona yokuthi ukuhamba emazweni akuncedi lutho nxa omumo wekhaya owawuthuthukisa amabhizinisi ungakalungisiswa. Imithetho yakhona bakhuluma ngayo nje, kodwa ungazinandelele into zamahhotele ezizivakatshi, intengo yakhona ilokhu iphecheya, ilokhu iphezulu. Imithetho yakhona ye-immigration ilokhu ilukhuni, akukalungise kuhle. Lokuthatha nje imali oyabe uyenzile ebhizinisi uyiphumisa ngaphandle kwelizwe, imali yakhona iyahlupha ukuyiphumisa. Ukungenisa imali yakho nuzizizo, ungathengisa impahla zakho lapho uthuzize imali yokuhambisa ngaphandle kwelizwe. So umumo wakhona bakhuluma ngakho nje uMnangagwa, kodwa akuwalungi kahle.
Kodwa khona elizweni-ke kukhona yini impawu ezikhomba ukuthi kungabe kule mahluko na?
Nxa uvele ukhangele into zenjanji, imigwaqo, amagetsi, imithelo esingathi i-corporation, i-corporate tax, imithetho eqondisa ukuqhatshwa kwabantu ama-labor laws, lokho sithandekile akukantshintshi, akulanto eguqukileyo. Okutshintshayo nje singathi khona ngesikhiwa i-mentality yabantu. Abantu nje bayakhangelela ama-expectations akhona, kodwa on the ground that akulanto entshintshileyo. Yikho kuzahlupha ukuthi ahuge abantu bamabhizinisi ukuthi bazofaka izimali zabo lapho.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. abanqotshiweyo kuma-primaries ebandla le-ZANU-PF endaweni ezifika phose amachumi amabili sebeqalisile ukulungiselela ukhetho olutsha ngemva kokuba leli bandla linqume ukuthi kumele luphindwe ngoba lungaqhutshwanga ngemfanelo. Kubikwa kube lokuqilibezela kanye lodlakela endaweni ezilichumi lesikhombisa lapho i-ZANU-PF ethi lolu khetho luzaphindwa kumalanga ambalwa alandelayo. Ukhetho lolu luzaphindwa endaweni ezifana le-Harare South, Glenview South, Shamva North le-South, kuthi East Norton lezinye. Esigabeni se-Norton yikho okunqotshwe khona umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa mnumzana Christopher Mthwangwa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uqale ngokubuza ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube ukuthi uthini ngenqabangxoza ebekhona kuma-primaries e-ZANU-PF la.
Kubonisa ukuthi sebephaphama ngoba phela ukungahambi kahle kokhetho abantu akade bekhala ngakho sebeze bakuzuza khona phakathi kwe-ZANU-PF bakubona ukuthi hayi liqiniso ngempela ukuthi ukhetho kungenzeka udlelezele amanamba angahambi ngendlela efaneleyo. Esethemba ukuthi kubakhulisile kubafundisile ukuthi ukhetho lwelizwe lungabanjwa ngendlela ama-primary elections abakade bawabambe ngakhona.
Omunye weziphathamandla zaleli bandla ezinqotshiweyo ngumnumzana Chris Mutswangwa ukhononile wathi kube lokuqilibezela ngakho ibandla lamukele isikhalazo zakhe lathi kaluphindwe lolokhetho. Ubona enqoba yini kumbe ubona bemphinda nje umphehlo?
Ukhipha umgabe kakusho ukuthi usungumuntu oqakatheke kakhulu. Yebo kambe umgabe kube yisitha sabantu abaningi kodwa akusho ukuthi laba abamkhiphileyo bavuka sebethandeka ebantwini. Indlela abone ngakhona osekusile kuye usephiwe ithuba lesibili njengomngane ukuthi mhlambe azame njalo ukuthi azehlulekile ngakuyikuthi ubedliwe ngendlela efaneleyo. Angiboni njalo angazi ukuthi uzaphumelela yini kusiya ngokuthi ubedlelezelwe yini ngeqiniso. Ngakade edlelezelwe ngeqiniso uyaphumelela, ngakade engadlelezelwanga uyanqotshwa njalo ngokwesibili.
Yebo, ukhetho luqhutshwa yiZimbabwe Electoral Commission kodwa abanye bathi ingxabangxoza ebekhona kuma-primaries e-ZANU-PF ingaba iveza nje ingxabangxoza elakho ukuba khona kukhetho oluzayo ngoba uhulumende okhona ngowezani.
Ye, bayasho abantu kodwa ngicabanga ukuthi kulomehluko phakathi kwe-ZEC le-ZANU-PF. Singathatha ukuthi nje indlela ukhetho okade luranwa ngakhona vele lukhethwa ngakhona eZimbabwe iyona liyana indlela esiyibona isenziwa i-ZANU-PF. Sakuyikuthi i-ZEC izabe lokhu iqhubeka iliyana endala kusho ukuthi izalubamba ngendlela nale i-ZANU-PF ekade lubambe ngakhona. Kodwa njengoba ethembisa ukuthi kuzaba lenguquko ku-ZEC kusho ukuthi izabe ingafani le-ZANU-PF. Kodwa bangangayiguquki bayibambe ngendlela endala ukhetho lwakhona luyabe lunjiyana lugcwele ukudlelezela.
Umnumzana Efihlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejili.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Icelele MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi selidinga indlela yokuvumelana kwabasezigabeni ekuqhutshweni kokhetho lwama-primary elections. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi umkhokheli umnumzana Chamisa uveze umahluko lenye inkokheli yezombusazwe ngosekelo lwabeZimbabwe aluthole eNgilandi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.